soku isika disendaba ku VOA Njebele.
Lami ngibonge uTwana Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-4 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu ukhala ngembadalo yamapassport akhwezwe ngumphathi intambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ngeviki edluleyo isuka kumadola alikhulu lamashumi amabili $120 isiya kumakhulu amabili $200.
Ibudget leli litshengisa ukuthi ilizwe lokhu sikunkinga mbijana ngoba ama-ministries befuna a total of 110 trillion.
Bekuluthuli kwabulawayo izolo amabandla azancintisa kukhetho lwama-by-elections eKhankasa abe-CCP bathi uZulu uzavotela bona.
Abantu abayethuki lutho njalo bafuna ukutshengisa iZANU-PF lobabuchabangu ukuthi bona bazondile ngalokho kwenzwa nguchabangu. Bazimisele izakhamizi yakhuluma phandle la kungaze kube semjoveni emamakethi emasupermarket.
Ibandla leZANU-PF lona elenze umhlangano eCountry Park obukhokhelwa ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga lithi lilethemba lokuthi lizanqoba.
Njengoba ubona silapha eCountry Park silande ukuzokhuthaza amalunga ethu ukuthi basukume ngobuningi babo ukuyavota ngelanga lemhlaka-9.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukhala ngembadalo yamapassport akhwezwe ngumphathi intambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ngeviki edluleyo isuka kumbadalo yamadola alikhulu lamashumi amabili $120 isiya kumakhulu amabili $200. I-passport yeZimbabwe yiyo esilembadalo ephezulu kuleyamazwe angomakhelwane. Amanye amazwe abhadalisa imali ngaphansi kwamadola alikhulu. Ukukhwezwa kwembadalo yamapassport ngokunye okwenziwe nguNcube ngeviki edluleyo okubaliswa ukukhwezwa kwemali yentuba zomgwaqo ama-tollgate kunye lomthelo ozabhadalwa ngabalezindlu ezilentengo edlula inkulungwane ezilikhulu $100,000. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula izenotho uMnumzana Masimba Kutshera.
Ngokubona kwami ibhajethi leli ubaba uNcube unike imali eningi ku-education yathi 10.4 trillion, 8 trillion primary and secondary, then 2.4 higher education. Njalo ngibone njengani unike 6.3 million kundaba zempilakahle ku-Ministry of Health. Njalo unike 2.4 trillion Ministry of Public Service indaba lezi as social protection. Ngobona kwami ubaba uNcube ibudget leli litshengisa ukuthi ilizwe lokhu sikunkinga mbijana ngoba ama-ministries befuna a total of 110 trillion. Ibhajethi beli le 58.2 trillion ukuphela, which is less than half imali efunakalayo. So utsho ukuthi ikonomi yethu kumele ikonge kakhulu ngomnyaka ozayo. So abantu abaningi ngibona njengani okuphume kubhajethi leli ayisikho esasikukhangelele.
Manje ngokubona kwakho i-budget le izaphathisa yini uZulu, njalo yikho yini kade kukhangelelwe ngabantu?
Umbona njengana abantu bebekhangelela ukuthi into ezinjenge-MTT kumbe tax leyana i 2% tax ibiza kithu kodwa khanya njengani ilokhu ikhona abantu bekhangelele njalo ukuthi engxenye izimali esingathi i tax free threshold izakhwela uwedlula i 750,000 uba ngunxube akhuluma ngayo so ngibona njengani ulabantu abangathabi le budget letu kodwa uzaba labanye abazabona njengani uba ngunxube uzama ngaso zonke indlela alazo ukuthi umkhonomi usukume ngoba uza nanzela ukuthi ubuye le idea yokuthi ube le wealth tax ubuye lenye idea yokuthi ufuna ukwengezelela ama toll fees ama roads anjenge Harare Bike Bridge kodwa abantu abaza bhadala ama toll gates uZulu ebona njengani into le iza banzima ukwamukela njengoba abantu bengena imali eningi.
Hello ke ngumnumzana Masimba kuJera ingcwethi ecubungula izenotho ubekhuluma icingweni le Studio 7 eseHarare. Bekuluthuli kobulawayo izolo amabandla azancintisa kukhetho lwama-by elections ekhankasa. Kobulawayo kuza kuba lokhetho ezigabeni ezinhlanu ezamalunga edalela ephalamende lesisodwa esekhansili. Izigaba lezi ngezithi Bulawayo South, Kadri Park, Lobengula Magwegwe, Mpophuma Mzilikazi Lenketha. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ubekhangelelwe ukukhokhela umkhankaso wayizolo kodwa akasayanga. Asenelisanga ukuzwa ukuthi sizathobani sibangele ukuthi engayi emhlanganweni lo. Sixoxe lomunye wabazancintisa kukhetho lwamakhansili umnumzana Donaldson Mabutho owebandla le-CCC ukuze sizwe okuningi ngomkhankaso wabo wayizolo.
Yey amajona but Chris ya namhlanje bekulilanga elikhulu kobulawayo sikhankasa ke okugcina siluzela uphethe lomhla ka 9 December 2023 yey izakhamizi zakobulawayo abayibo banikazi benkokheli abayibo bakhetha inkokheli lezi basukumile ngobunengi babo eli signal ekhona ku ground ngeyokuthi sizanquba okulomdumo sibili ozwayo mhla ka 9 December isupport ekhona bakithi iyamangalisa phansi ku ground la and abantu bakubulawa bazonde bagarunwa ngama illegal records ayenzwa ngubaba uSendezo Jabane.
Ngokubona kwakho abantu abasoze bayekela ukuvota ngoba besesaba ukuthi abantu ababavotelayo bayaxotshwa ezikhundleni ubona ngani bazavota ngobuningi na.
Mfowethu Chris, abantu bamelele usuku lomhla ka 9. Abantu abayethuki lutho njalo bafuna ukutshengisa iZANU-PF lobaba uJabangu ukuthi bona bazondile ngaloko kwenzwa nguJabangu. Bazimisele izakhamizi yakhuluma phandle la kungaze kube semjoveni emamaketi emasupermarket. Izakhamizi zimelele usuku lomhla ka 9 ukuthi betshengise iZANU-PF la bonke abasebenza layo ukudiliza ibandla le-CCC ukuthi bona bazavotela inkokheli zabo okulodumo. Umelele uzabona impumela yomhla ka 9 umfowethu Chris. Njengokobulawayo lapha badobhi lutho abazozi bedobhe lutho.
Lo ke ngumnumzana Donaldson Mabutho ongomunye wabazancintisa kukhetho lwamakhansili. Kunjalo nje ibandla leZANU-PF lalo libe lombuthano walo eCowdrey Park lapho kade kulomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga onguye osaphethe isikhundla sikamongameli. Sixoxe lelunga leZANU-PF umnumzana Elfas Mashaba obesembuthanweni lo.
Njengoba ubona silapha eCowdrey Park silande ukuzokhuthaza amalunga ethu ukuthi basukume ngobuningi babo ukuya voda ngelanga lezihlakanayo. Sinethemba ukuthi sikhangele unqoba akukho okunye sikukhangele.
Lo ke ngumnumzana Elfas Mashaba ilunga lebandla leZANU-PF. Ugatsha lukahulumende olubona ngezokulima lwe-agritech luthi inkomo ezedlula inkulungwane ezintathu 3,000 sezibulewe indlala ezansi emandebeleni kuthi ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 326,000 zisengozini yokufa. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Isiphathamandla se-Agritech uMnumzana Zondani Mtshema wethule umbiko othi izicindi zemangwe bulilima Gwanda kanye lematobo yizo ezihlaselwe kakhulu indlala lapho sekufe khona inkomo eziningi. Eziningi zifa ngesikhathi zizala kuthi ezinye zibanjwa ludaka emadamu asesitsha zidinga amanzi. Ebulilima sekufe ezedlula inkulungwane 1134, emangwe 891, eGwanda 628, kuthi ematobo khona sekufe ezilikhulu elilamajumi amabili 120, emzingwane sekufe ezingu-147, e-insiza 144, kuthi ebedbridge sekufe ezingamajumi amabili lane 24. Kodwa izakhamizi zithamananila aphansi kakhulu ngoba endaweni eziningi sezihliza inkomo ezicubayo mihla ngemihla. UMnumzana Obejuma oyisakhamuzi seMachia eKwana North uthi seziphelele inkomo.
Isimo sezifuyo vele sesisibi kakhulu ngoba sezidliwa, amanzi kawasekho, ukudla kakusekho, so inkomo seziqalisa ukuwa khathesi.
Amazi kaJuma asekelwe ngusobhuku eMasholomushe eKwana North, uMnumzana Love Mondlovu.
Lapha kuwadi 1 ngibona kuloduko lokufaka kwezifuyo ikakhulu inkomo ezimithiyo zisuka zike lodoti bangayisizala iyehlule bona iyehlule ukuthi ivuke inye yazala bese ihlongele thosi ichitho lokhona phezinye ezaba zimithi ingabese yiwa isavuki ngenxa yendlala. Njalo lamanzi asikho kulindawo, amadamu sokugcola idaka ngenxa yesithi beyanathisa inkomo zasuka zibanje sofuthi abantu bazilinde bazihambele lapho ngana wakuladaka khona.
Unkosikazi Sithabile Moyo odabuka eMbombela eMatshetsheni yena uthi inkomo ezimithiyo zisengozini embi.
Hayi, inkomo sezicuba njengelezi ezimithi eziningi ziyavuswa sezisindwa ngamatholi. La manzi njengoba edamu khona phana sekutshile seziyaqalisa ukuthi ziphandele zikhelele, akukhelelwa amanzi ngapha phezulu kubonkaje ngapha vele inkomo sezisiwa
ngaphandle kodubo lwamanzi ezifuyo. Mama uthi abantu labo babhekane lendlala embi kakhulu ngoba izilimo zabo esivandeni sesomhlanga sezijile.
Le problem nje nxa kuyukuthi izulu alikho njengakhathesi sekumile besikhangelela izilimo zethu lezi ukuthi kumbe izulu liyakuna kwidamu lethu libe lamanzi sithelele sokuchili. Sesiphonga ukucela nje kuNkulunkulu ukuthi ngawe uyasihawukela bakithi ukuthi khonkhona ngalingana lizothontisela izilimo zethu zivuthwe phela. Hayi, indlala inkulu nje labo kungabantwana, hayi sikwazi ukuthi siza kugcina ngani.
Unkosikazi Sithabile Juma eMachia yena uthi labo njengabantu sebebhekane lodubo lwamanzi.
Asipha manzi sikhala abanye abembombela laphetheya kumgwaqo kubugiyela kubumgoli kujubi ibe sihlangana labo izikotsho zabo zafa ezamanzi. Isikotsho seMachia laso amanzi angikhona kuthiwa kukhiwa ngamatitsha, so sihlangana khona lapha edamu sizokukha amanzi. Amanzi angikhona futhi avikelekanga. Hayi, inkomo sezibhalele emanzini, idama lisela manzi.
UMnumzana Mtshema ukhuthaza abafuyi benkomo ukuthi bathengele inkomo zabo isikuba kumbe ukudinga utshani kwezinye indawo ukuze bahlenge inkomo zabo. Inkomo eMathabeleni South zidlula inkulungwane ezingamakhulu ezithupha 659,137. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemachiye eKwana North ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke sizwe okusemaphephandabeni achiyeneyo. Ipe iphandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi untombazana wakobulawayo uMusa weNkosi Hara ugwetshelwe ukuhlala ejele kweminyaka engamachumi amabili lanhlanu ngemva kokutholakala elecala lokubulala umngane wakhe uThulisile Dube owayesebenza kwele South Africa. Omunye owayelohara uFarai Michael Mutasa othiwa nguye owakhama uDube emoteni wazibulala ngemva kwesehlakalo lesi. Iphephandaba leSunday Mail lilodaba lokuthi ngemva kwemizuzu emihlanu kuba lengozi yomgwaqo. Ugatsha lweTraffic Safety Council of Zimbabwe luthi kunyanga eziyisithoba minwe munye ezedluleyo kulabantu abazinkulungwane lengxenye 1500 abafela engozini zomgwaqo. Okwamanje sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani basakazi abahle, ngiyanibingelela nabalaleli, igama ngumazwi lapha ekhesi. Mhlaba ngilusiza lolu daba lukamthuli Ncube lokwengeza ilokuzana i-passport prize. Abantu bezibathi ngathi beyihluphekela kangaka bezama ngayonke indlela ukuthi baphilise imindeni yabo bese beyakhuphula into engamapassport. Kuyikuncinza abantu lokhu igazi, kuyikuncinza abantu beyizameka. Uhulumeni nje akayeke ukwehluleka, akayeke ukwehluleka encike ebantwini abayizamela ngokwengeza iloko njani into engamapassport. Kubi lokho, kubi lokho. Mabayeke ukwenza abantu iyilima, abantu baseZimbabwe sebezwele. Ongawukuthi ngabe bayehlisa iprize yamapassport ukwenzela ukuthi ngoba babona izwe liyahluleka, abantu bekwazi ukuzizamela ngaphandle. Manje bayenza umfinyi ube wezi, awungitsheleke ukusho ukuthi kumnandi abantu mabezodliwa zingwenya lapha eBridge besozizamela ngoba phela ipassport ayisathatheki. Mabezoshaja imali engaka emuntwini ongasebenzi ozizamelayo, ikwenza bani kona lokho? Liyahluleka izwe lethu. Siyami yahluleka. Uhulumeni kazama ukuthi akwazi ukuyimela yethu, anganxike emalini zabantu abayizamela zona. Siyazama sisemazweni angaphandle, sizama ukuthi sithuthukise imindeni yasekhaya ngoba ukudla khona kuye epletini kunzima ukuthi uzokuthola uhleli kulelazwe. Hhayi bo, liyahluleka lezwe le phathi yezami leni iyahluleka ngempela. Kuyahlukumeza lokhu nathi. Siyabonga.
Studio 7 ngiyabingelela. I-audio le ngicela ifike kuChabangu, ifike la kuphugeni wangkhona lo kubola. Zangathi enokhuluma into ezilengqondo, ekhuluma amakhemeswane kuphela. Thina silinde ukuthi i-court ikhiphe isinqumo esizwakalayo ngoChabang lo, ukuthi uChabang usebenzisa imininingwane ye-MDC ukuzohlakaza i-TPC kanjani. Uma kuthi ama-court asebenza ngendlela elungileyo, awukwazi ukuyahlakaza izano ngemithetho ngememba ye-TPC. Sicela ama-court ebe ngama-court izano ibe yizano. UChabang lo phogeni laba balala bembe bayizitabane. Batabanana bethanga bekhohlisana besihlukumeza sinzabo yaseZimbabwe bezenza ngathi bona bakwazi ukukhuluma into eyo. Ngicela idlalwe i-audio le ifike endlebeni zabo Chabang lophugeni lapho.
Bazali, bazali bantwana, sihlobo sikhonapha eZimbabwe phakathi kwelizwe lokuhlupheka. Sihlupheka kokugcina abantwana bethu babuya bethule bevela phandle emazweni kodwa kuleli lizwe kusehlula ukuthi kulungiswe ngenxa yabantu abangafuni umbuso omutsha okachamisa. Silobunzima obukhulu kakhulu ngalubaba owalele esihlalweni kanti kwenziwe iplani bani ngaye ngoba silobunzima. Asilabantwana, asilakudla, asilani. Uthi uyalungisa for how many years, iminyaka engake lokhu elwisele esihlalweni. Bakithi sidubekile, ake sizamele amanyathelo amatsha angathi singawazama njani ngalumuntu osesihluphile kuleli lizwe. Lezano yakhe, izano yakhe leyi eqinisa imhlambulo isomele intweni enzima bebona besalela ukuthi ngoba bona izano yakhe le iyona siqiniwe sikhathele asazi shua lokhu. Angazi ukuthi lo muntu uchamisa simfuna ngene, uchamisa simfuna ngene esihlalweni, asibuse asenzele esikufunayo. Lowo sesicedele abantwana emazweni bayaphela, kakahambe aphume kuleli lizwe, asiyo walapha futhi lo muntu kahambe.
Linjani Studio 7, igama lami nguLatson Chuma
ikuma enga yi South Consources ngihlala ku ward 14 ngingi councilor namu oxakwa izilingo zezanu ukufakela i double candidate bemfuna ukukhuluma lami ku studio 7 kuba ngilanibekwe ibandla ngoba kulokuthola tshona lapha nalapho ngasiphuqedisisa kwezomba ngazo besicela ukuthi lathi samkeleke ku studio 7
sanibonani ekhaya sibonani ekhaya lapha lokhuluma noThepiso Magwayiva indaba eyamile eyokuthi khona manje ama passport asedula i $200 eAmerica so imali le siyakwazi nathi ukuthi imali le vele thina asinayo imali le engangayo nale so into ekhona kahle kahle lapha sokuthi khona kumthulisi Ncube ofake umthetho lo umthetho ekhaya ufakwa ngumdala ekhaya ngofaka umthetho mina ngikanga nguye olenkinga enkulu etshele abantu bakhe ukuthi khona faka umthetho lo njengona lo khona bathe khona iZimbabwe iZANU-PF izimele yona ayincedwa ngamanye amaphathi khona manje sekuzafika ama-by-election bazothatha ifaze kambe kambe itsela ugogo wethu nabomama bethu nabokhulu bethu kambe kambe ukuthi iwini shoshua kanti basenzelani umona ongaka shoshua abantu bezanda kahle kahle basenzela umona onjani onjengona lo shoshua
Studio 7 siyabingelela valani indaba zethu livale uthiwenga vele amaZimbabwe amahle asebulawa eBulawayo kumele bemqothe vele bengamniki ivini u-1 uca kade sihlupheka leZANU-PF basibulala egugrawundi akula nto abasinika yona uthiwenga ufunani ezutshelani amaZimbabwes eBulawayo emqotheni njengo kade libamqothile iZANU-PF vele labana abantu bangababulala sibafuni kade akula nto abasisiza ngayo siyahlupheka sisemazweni sihlupheka iZANU-PF vele bengamqothe uthiwenga bengamvoteli uthiwenga hambani le-TCC kona panel ahamba kona hambani nayo bayangize la ubhugeni lolu kuzochabanga bayangise
hayi kodwa bafuye isikhalazo sethu kube sisizwakele kube sile government impela iqinisiwe ukuthi ithandwa ngabantu kube ukukhala kodwa sekuzwakele hayi sesikhale kakhulu ngobusela benkomo lo sesikhale kakhulu impela kodwa lapho esikhalela khona hayi ungathi sikhashana kakhulu ngoba laba bantu esikhala kiwo yiwo abantu abasontshelayo ngendlela esesikhale ngakhona kube nga ubusela benkomo sobuncithisi kube nga ubusela benkomo sebuyesi kodwa sili kuyokwa kusiba wesi abantu baphelwa izifuyo zabo emakhaya la ogawule labo Joseph Thuma labo uzwabekhonkota nje suku zonke bakhulumiswa inkomo zabantu ezabazitshontshayo lezi bethi ilizwe liright betho njalo betshontsha inkomo zabantu amabhutha abantu bezanu-PF agcwele inyama zokusela njengalokhu sifuna ulamthondo wezanu-PF losindiso betshontsha inkomo zabantu abezanu-PF makhansila kambe ngubani umuntu ongavotela isela isela la lingavotelwa ngubani antikho sobakuthi abantu abakabavotelwanga labo iqiniso liyavela ukuthi abavotelwanga abantu labo kambe ungavotela isela ukuthi lizokutshontshela inkomo zakho akekho umuntu wabavotelela abantu labo evidence liyavela iqiniso liyavela iye kulivotela isela khansila lezanu-PF angu-2 futhi kabaqali vele basiqedile inkomo zabantu abantu bayakhala ngobusela bona yiwo basiqeda inkomo abantu labo amakhansila wezanu-PF ayileli lihlazo ukuthi bavotelwa ngubani umuntu ovotela isela elezanu-PF ngubani ongalivoteli lapho sebetshontshela izulu sebetshontshela abantu and lezo nkomo zadliwa nguthiwenga isela futhi umkalakati omgulukhulu
sanibonani sanibonani ku-Studio 7 sanibonani ku-Studio 7 ngiyacela ukuthi i-audio yami iyibalwe bayizwe bonke abantu bakithi abeZimbabwe engilethemba lokuthi balubona ke udubo lalaba abavotela iZANU-PF naso sisithi ama-passport sesiya ku-$200 yusa kambe ukuthi abalanihlonini bathi abantu beZimbabwe bayithatha ngayi $200 ayizehluleki zabantu lesi
Studio 7 siyabonga ezilusizi kakhulu ubona i-budget le ethulwe ngumthuli Ncube ithatha yonke sonke isizumbululo semali siyafaka kupresidenti kuthiwa president isofisi uthatha zonke izigidi zemali phezu kwemafia le abake bayithatha le gold mafia imali engaka bayoyithini ukuthi bephathe kakhulu ifazi ukuthi qeda abantu ngocela emba ayizasahlupheka kulela lizwe ngezanu bekele uthatha imali ebhajethi behambe beyothenga ukudla kubantu ezulalini isomiso singaka abantu abalakudla abalamithi ezibhedlela abalamigwaqo kodwa bathatha imali yonke bayifukela kupresidenti ngapha bayabona isomiso singaka ngabe bakhupha amadamu nje ukuthi bazi ukuthi umnyaka ozawumali isini izulu amanzi azoma kumbe beqedhisa izihambe eziprojekthi lani awubheke manje ukuthi kwenzakalani uma kunje ngoba abantu abalakudla indlala ingaka kodwa ayikho into abayenzayo nje bathatha imali bafuna ukuyanika osengeza uchabango leyo mali esasakubona okukhulu siyabonga
lawke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo esithi +1 202 465 0318 Kweze Melika, impi yele Israel lebutho leHamas iqhubekele phambili kulokulwisana okwesabekayo. Amabutho eHamas ahaze amabhomba ohlobo lwama-missiles kodwa ethulwa izikhali eziwavimbayo eze-Israel. Kuthi kwele Palestine, amabutho akwele Israel aqhubeke ngokuhlasela indawo ezitshiyeneyo. Kodwa kunjalo nje iziphathamandla zakwele Israel lezeHamas ziqhubekele phambili zikhulumisana ngokuthi kumiswe impile. Utabo Kancube weStudio 7 uxoxele ocubungula izombusazwe uMnumzana Stevenson Dlamini njalo ongumbalisi ekolijini leNational University of Science and Technology.
Impile inezigaba eziningi ezikuyo. Ayitshengiseli ukubana ngamsebhizele kokuphela ikakhulu sikhangela umumo wempilo iHamas ngendlela naye lokhu ihlasela ngayo icatsha ngaphansi komhlabathi. Israel izimisele ukubana ivele iqede nohlangothi lweHamas. Ngakho-ke lokho ukuthintana kwezethu akutshengisi ukubana impi asisotshengisele sekubana impi ngabe sisiye emaphethelweni. Ngoba ukuze impi iye emaphethelweni kumele kube lokuvumelana phakathi kwamazwe abisanayo. Kumele kube lokuvumelana kokuxoxisana nokukhulumisana umlotho. Kodwa nasikhangela lapho abaxoxisana khona olunye uhlangothi alutshengiseli ukufuna ukwamukela indlela ebitshwa ngolunye uhlangothi. Ngakho-ke nxa kungaveli indlela yokuthi bakhulumisane umlotha lokhu esikubonayo ukuthintana kwezethu ivele kuyatholakala ngesikhathini kodwa asiyonto eveza ukubana sekulokukhulumisana kwemlotha. Ukukhulumisana kwemlotha kuba khona nxa sekulokuvumelwana kwezombusazwe zona lezi ukuthi sizakuthi laba bazilawule esigabeni esinje nalaba bavume kodwa hayi ingasikhanyela isisa inkulumo ezikhona phakathi kweHamas e-Israyeli. Akukabi namazwi atshengisela ukubana kube kukhulumisana kwemlotha.
Ukuqhubekela phambili kwempi leyi okwakhathesi nxa sikhangelisisa ikakhulu amazwe ase-Afrika i-South Africa leZimbabwe laphana impi leyi ingaba isiqalisile na ukuphazamisa emnothweni wamazwe la?
Kunzima ukuthi sibone yona imbangela yempi kwezomnotho kumazwe akithiwa kuvele kube kulezinye izintatho ezivele zilawule umlotho. Ngakhale ukubana amazwe eSouth Africa leZimbabwe ikakhulu elizweni leSouth Africa belivele lithintakala kakhulu ngomumo womnotho umhlaba jikelele lapho esingathi besibona ukusiba ne-inflation umhlaba wonke ujikelele. Pho-ke isizwe leSouth Africa liyadlelana kakhulu nelizwe le-America eliphatheke kakhulu kwimpilo ye-Israel ye-Hamas okuthi ukuthi okwenzakala kumumo womnotho elizweni le-America kulakho ukuthinta elizwe leSouth Africa. Njalo ngingathinta umumo womnotho elizweni leSouth Africa kuzathinta umumo womnotho elizwe lakithi kuvele kuxinene kunjalo. Kodwa sikhangele njalo ukubana isimo somnotho siphazamisa into eziningi. Impi ingaba impi leyenzakala phakathi kweHamas le-Israel ingaba ngenye yembangela kodwa kuvele kulezinye imbangela lazo vele zivuye zahlukumeza ngesimo somnotho. Sekungenzeka nje ekuhlukumezeni isimo somnotho umhlaba jikelele kodwa sivele sisamukele ukuthi umhlaba jikelele ubuvele ebhekane lokwehla kwesisindo somnotho okungabangelwa yizinto eziningi. Singakhala lizwe lakithi kule enini ebuyayo ingebangi lempilo yana ingaphazamisa nayo zamazwe isimo somnotho elizwe lakithi. Ngakho-ke ngathi kuqibene nje kodwa impilo yenayo ingaba lo mlandi kodwa ingasi ibhangela enkulu.
UMnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolijini leNational University of Science and Technology. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. UZulu ukhala ngembadalo yama-passport akhwezwe ngumphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube. Bekuluthuli kobulawayo izolo amabandla azancintisa kukhetho lwama-by-elections eKhankasa. Aban silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama lami ngoChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kodwa silazo ezinye lamhlanje ntambama ngo 7:30.